Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 13 kumpandula 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abentanga thina sebathi hatshi asihambeni ngobuningi bethu siyerejista ukuvota. Amalanga okuthi abantu bevote sephumile kusukela mhla ka 14 September 2017 kuze kwefika mhla ka 18 January 2018. Awesabe sirejista ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzawe abezeka ama mobile team lana.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa.
Blaayo Progressive Residents Association le Blaayo Vendors and Traders Association besihamba sikhankasa izakhamuzi zakoBulawayo sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala.
Abasakhulayo bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuthi aqakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga. Izakhamizi zeGwanda zisola ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yama-prepaid meters ingazange ikhulumisane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo sebekhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi aqakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga ikakhulu labo abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Kubika intatheli yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuveze emhlanganeni obuqoqwe inhlanganiso yeFrederick Ebert Stiftung FES Alumni izolo eHarare ukufundisa abasha ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota lokulungela ukuthatha izikhundla emakhansilini lasidale lephalamende ngomnyaka ozayo. Umqondisi weFES Alumni eZimbabwe umnumzana Pride Mkhono uthi njengabasha kabasoze begoqe izandla lona uhlelo lokubhalisa ukuvota soluqala.
Abentanga thina sebathi hatshi asihambeni ngobuningi bethu siyerejista ukuvota. Amalanga okuthi abantu bevote sephumile kusukela mhla ka 14 September 2017 kuze kwefika mhla ka 18 January 2018. Awesabe sirejista ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzawe abezeka ama mobile team lana. Sibambe izithupha zethu, sibambe incwadi zethu zokuthi sihlala ngapi, sihambeni siyerejista sivote. Siyakwazi ukuthi bazazama ukuthi kube nzima ukuthi singavoti, kodwa kumele sime siqine ngoba ilizwe leli ngelethu. Indlela yokuthi sikhiphe uhulumende lo osigqilibezelayo ongasiniki amathuba yikuthi sihambe semvota simkhiphe.
Umnumzana Gift Siziba obe ekhona la emhlanganweni uthi sokuyisikhathi sokuthi amabandla aphikisayo angene emaphandleni ngoba kulapho okulodubo lwabontanga abavota bengelalwazi.
Abajofaye bevota ngubiningi ngoba yibo-ke engithi mina kibo bayibo-ke ama-victims owe-situation eyenzakala elizweni. Uma umuntu ungamangakuhle njengokuthi kubana 97% yabasha kabasebenzi, manje uma singayekela ukuyavota yithi-ke esibana lo dubo. So kuqakathekile ukubana abasha-ke bayevota ukuze-ke bekwazi ukukhetha uhulumende ozakwazi ukubayenzela imisebenzi yokubana inhlalakahle yabo iye phambili. Alaba bamalungu aphikisayo, amabandla aphikisayo, bazimisele kakhulu ukubana kusetshenzwe-ke ikakhulu-ke emaphandleni lapho-ke abantu abayethuselwa khona ukubana usapho ngiyomnikazi weZimbabwe njalo iZNPF yobanikazi beZimbabwe. Ilizwe ngelethu, ilizwe ngelethu sonke.
Okade emele ontanga abasemakolishini njalo engumkhokeli wenhlanganiso emela izifundo eZimbabwe National Students Union zinasu umnumzana Alistair Funye uthi njengabafundi bafuna ukuthi kube lenhlelo zokubhalisa emalokishini.
Thina njengabontanga nxa idethi isibengezelwe kutsho ukuthi sesiya kuground. Because bengokokuhle ukuthi sibonakale siku-ground singakwazi ukuthi election langkhona likhona next year kumbe likhona omnyaka olandelayo. So ngithi kubontanga bonke, let's go back to ama basics. Asambeni kubomadlembuzi kubotsholotsho nkayi, singena ama university, singena ama college zonke, simobilize sikhuluma ilizwi lokuthi abantu be register be vote.
Ingcishi ebona ngembali yelizwe leZimbabwe umnumzana Chenisani Dugwa uthe kuyajabulisa ukuthi abatsha selekubona ukuqhakatheka kokufundisa nokukhulumisana ngezokhetho.
Kona kwami okwakathesi okade ukukhulunywa lapha kutshengisa ukuthi ngabantu asebecabanga, ngabantu asebe-organized. Akudingakali ukuthi engxenye bengayenelisi ukukhuluma khona okukwenza khona okade bekukhuluma, kodwa khona okusokukhanya ukuthi labo sebefuna ukuthi bebalwe. Sifunde ngama-social movements kakhulu ukuthi achiyana njani lama-political parties ngenhlanganiso zombangazo. Sathola ukuthi hhayi, labo balelungelo, balerole kumbeni balendawo, balesikhathi ezokuthi bangene kuma-communities, bangene kwababo abanye abatsha bekhulume ngodaba leZimbabwe.
Inhlanganiso ye-FES yakwele Germany ibona ngemfundiso egoqela ezemvelo, ezabatsha, ezabesifazana lezisebenzi. Umongameli Robert Mugabe waze ukuba uhulumende usungula uhlelo lokubhalisa ukuvota kusukela mhla ka 14 Mpandula kusiya ku 15 Zibandlela womnyaka ozayo. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-MDCT alivumelani lakho lokhu ngoba iZimbabwe Electoral Commission ZEC kayikatholi imitshina eyeneleyo eyama-BVR ukuthi abantu babhalise. Kusenjalo abe-MDCT namhlanje babuthanise abantu abalabazali abathuthela eZimbabwe abalezithupha ezibhalwe Alliance, okutsho ukuba ngabokuza ukuthi bancediswe ukulungisisa izithupha ukuze benelise ukuvota njengelungelo lomuntu wonke weZimbabwe aliphiwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Pepe.
Ikomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kusasa izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Ukusungulwa kwalolu hlelo kulandela isaziso sikamongameli Robert Mugabe ngeviki edluleyo esokuthi iZEC izaqala ukubhalisa abantu kusasa iyeqeda ngoZibandlela mhla ka-15. Umgcinisihlalo weZEC unkosikazi Rita Makarau utshele iStudio 7 ukuthi umongameli Mugabe nguye ozasungula lolu hlelo ekuseni e-State House lapho abazabhalisa khona abantu abalutshwana. Wengeze wathi ukubhalisa uZulu ngobunengi bakhe elizweni lonke jikelele kuzaqala kusikhatshana esilandelayo nxa sebethole imitshina eyama-biometric voter registration kits eyaneleyo. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ezizimeleyo ziqhuba umkhankaso wokwazisa uZulu ngokuqala kohlelo lokubhalisa ukuvota lolu. Enye yalezi nhlanganiso yi-Abameli, eyinhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso, umnumzana Tiney Mukwewa.
Njengabameli lezinye inhlanganiso ezitholakala koBulawayo, Bulawayo Progressive Resident Association, leBulawayo Vendors and Traders Association, besihamba sibhankasa kuzakhamuzi zakoBulawayo, sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala. Bekungumlando weZEC ukuze ikhankase ukuthi sokuzaqalisa, bekubele ukuthi iZEC i-advertise iphephandaba ikugide nakumaradio ukuthi lokhu kuzayenzakala. But simangele sibona iZEC ingakhulumi ngakho ethule, sasithatha inyathelo lokuthi sazise uZulu ukuthi lokhu sokuzaqala.
Bebengakwazi yini bona abantu ukuthi lolu hlelo luyaqala kusasa?
Abantu kule kwakhulunywa kumagadashi ukuthi lolu hlelo luzaqala, but ngesintu bathi imithwa ngokuphindwa. Bekumele ukuthi ukuthi inhlanganiso yesikomishi weZEC bakhankase ukuthi uZulu ahlale esazi. Kuvamile ukuthi nxa lokhu uhlelo olundanga ukurejista lusenzakala, kutholakale kulama-adivethi kumaphephandaba, kumaradio, kumathelevishini, kukhulunywa nje ukuthi abantu bayorejista. Kodwa kathesi sibona ukuthi lokhu bekungayenzakali, bekungani kuthule, and ukuthula kwakhona lakho kusenze sethuka saphuma ijumo ukuze sizame ukuthi uZulu azi ukuthi kulo hlelo oluqakatheki kangaka oluzaqala kusasa.
Ukungaphi lapho lifike khona?
Iye, thina esiyenze khona sithethe amawadi wonke, ama-representative amawadi awenhlanganiso emela izakhamuzi. So sithethe amawadi wonke 29 aBulawayo.
Umnumzana Tinei Mukwewa ligqwetha sixoxela ekoBulawayo. Izakhamizi zeGwanda sezisole kakhulu ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters ingazange ikhulumisane loZulu. Zithi imitshina le isibangele ukuthi indleko yamanzi ikhuphuke. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi labantu elikhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngabamela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights likhonone ngenyathelo lekhansili lokufaka lezi mpompo ezibamba uZulu ngamandla ukuthi abhadalele amanzi. Unkosazana Nobuhle Ndlovu ngomunye wasefakele i-prepaid meter endlini yakhe njalo uthi simlethele udubo.
Azange sitshelwe lokho esekusenziwa namhlanje. So ngahamba le $60 zami, instead of baqala bakhipha imali yama tariffs ya $32, then sebekhipha i-40% yabo abathi ngiyayibhadala lesikwele engikwazi ngilaso. Bahle baqala ngokukhipha i-40% kuqala. Ngicine sengisala sekile mali engange $3 eyamanzi, okuyukuthi amanzi e-$3 awangiphutshisi inyanga. Njalo futhi nginanzelela ukuthi phakathi komuzi wethu weGwanda ama-prepaid meters la andifakelwa iloba ngubani engakhonsultwanga, osibona ngani ukuhlukumezeka kwamalungelo ethu ngoba amanzi siyawafuna.
Umnumzana Ndumiso Mpande uthi ubona sengathi ikhansili ifaka lawo mamitha ukuze yenelise ukuthola imali.
Kiyo yona ikhansili ekutholeni imali kukhanya kuyinto e-right, kodwa kithi thina ama-residents izakhamizi asikuzwisisi, ikakhulu thina labo esasile ezinye izikwere. Ngoba nxa ufika kwampana usithi uyabhadala, bakutshela ukuthi ungona imali ethile iye esikweredini. Next month ungabuya futhi ungona uyabhadala, ufuna ukubhadala ngendlela obhadale ngayo last month, bakutshela ukuthi sokutshintshile. Last month kwakuyi-human error, kathesi sokucomputerize. So iqiniso lakhona ukuthi kusebenza njani asikwazi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eyeGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi ikhansili yephule isivumelwano abasenzayo.
Thina isivumelwano esasilaso ne-council was ukuthi ama-prepaid meter azaphiwa abantu abawafunayo until size kube le-different arrangement, but manje i-council kathesi sibona lisihambe phambili sinika fakela wonke umuntu ama-prepaid meters. Like nxa umuntu ekuqasa ukuvula amanzi kumele abhadale about $30, and izinto eziningi sikhuluma kathesi azikakhonekthi amanzi since kwafakwa ama-prepaid meter. Asokunzima phakathi ekomponi abantu abazazwanani, ngoba abangela manzi baningi, abangela manzi kathesi abangakakhonekthi. Omakhelwane sebelala bekhiya amamithi izimpompi zabo, sokunjanjani akusela kuzwanani.
Unkosazana Nosimilo Chanayiwa oligqweta uthi ungumlando wekhansili ukuthi lawo mamitha asebenze. Usodolobho weGwanda umnumzana Noleji Ndlovu uthi loba nje sebeyitholile imbiko eveza ukuthi amanye alawo mamitha kasebenzi kuhle, kaba ngeke besalumisa lolu hlelo njalabalezikhalazo kabaze ofisini. Ikhansili ithi yathatha lelinyathelo ngemva kokunanzelela ukuthi uZulu ebengasabhadali indleko zamanzi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
kuhlelo lwe diaspora forum namhla sixoxa labaqoqa ukutshengisela besola umongameli Robert Mugabe ngokuza labantu abanengi eNew York ngapha eMelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ziphakathi kokuqoqa ukutshengisela kuyona le impelasonto zisola umbuso welizwe lazo phambilini komhlangano we-United Nations General Assembly edolobheni le-New York ngapha eMelika lapho uMongameli Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe. Umgabe ukhangelelwe ukuya kulomhlangano lemuli yakhe leziphathamandla ezingamachumi ayisikhombisa kuhambo oluzasebenzisa izigidi lezigidi zemali. Izizalwane zeZimbabwe ezigoqela lebandla eliphikisayo LMDCT zithi zizatshengisela njengehlala yenza phandle kwesigodlo se-United Nations kanye laphandle kwesigodlo someli weZimbabwe e-UN. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika unkosazana Tsitsi Chiriseri ongomunye wabaqoqa ukutshengisela lokho saqala ngokumbuza ukuthi ahamba njani amalungiselelo.
Ahamba kahle nje manje kathi sisamobilize abantu nje ukuthi sihlanganeni sonke sibone ukuthi kuyenze kanjani. Besibambe uThomas Mafumo lo mhlabelo lomkhulu layo bethe uyeza mhla ka 17. So kulabantu nje abaningi abazayo from different places abakonfirmayo ukuba they are coming through because abanye bazikhulumela nje ukuthi abanye basuka eTexas, abanye ngabasuka eWashington DC, abanye ngabasuka endaweni nje ezijiyeneyo jikelele ukuthi beze uzomhlanganeni lo. I mean this time around sizakwenza ukuthi kube ngani kube different ngoba amalanga akhona athaya kuze kube ngolwesibili from i-weekend yangeSaturday. So sesilungiselele nje sahlanganisa nje izimali zokuthi abanye bazabe behlale kwezinye indawo sizama ukubalungisela indawo zokuhlala konke nje kuyahamba kahle kahle.
Konke lokhu likwenza phansi kwenhlanganiso na kumbe izizalwane nje zeZimbabwe ezingela nhlanganiso?
Hayi, lapha sila nhlanganiso, wonke umuntu nje uyahlangana ngezizalwane ngoba sonke nje silezinto ezifana nayo, sikhala ngento ezifana nayo. So akula ukuthi lo ngwe ZANU-PF, lo ngwe MDC, lo ngwe Build Alliance. Nje izizalwane zeZimbabwe sonke siyahlangana nje sifuna ukuthi sikhalele ilizwe lethu. Siyenza lo mhlangano kuyenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi thina esingapha ngomfula asivumelani lento ezenzakalayo ngale khaya. Njalo abantu sebedubeke kakhulu. Siyabona ukuthi thina njengoba singapha komfula abantu bengabona ingathi thina singcono kumbe impilo zethu ziyazihambela kanti asilandaba lokwenzakala ekhaya. But hayi, thina singababonisa ukuthi thina lathi asivumelani lakho, lathi sikubekile kakhulu nxa sibakhangele ukuthi bayadubeka kanjalo.
Lo ngunkosazana Tsitsi Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Lokhe sisedabeni lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Nonhlanhla Mthethwa odabuka kwele South Africa obeze emhlanganweni wamakholwa esiKristu eNew Jersey khonapha eMelika. Abaphatheke kulombuthano ngabadabuka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika bengabe Christian Fellowship International kumbe i-CFI. Umamthethwa ngumsekeli omkhulu wohlelo lwe-Studio 7 oluphatha indaba eziphathelane labesifazana oluphansi kwesihloko esithi Asihluzeni Bomama, akhulume ngalo.
Asihluzeni Bomama kuStudio 7 njalo ngolesine niyaphuthelwa, ngiyafisa ukuthi nilalele ngoba into yokuqala bomama sinenkinga thina bomama, siyahlukumezeka njengoba sihlukumezeka neingane zethu futhi ziyahlukumezeka singabantu besifazane. Siyafisa ukuthi uma sihlangene sixoxe ngalezi zinto ukuthi yini engadala ukuthi singahlukumezeki. Sukumani bomama, nenze umsebenzi wezandla, nifundisane ukuthunga, nifundisane ukwenza ukuthungela izingane, nifundisane nokuphatha amakhaya nokuthi ekhaya ubaba uphathwa kanjani, abantwana baphathwa kanjani, umphakathi wona. Simelwe bomama ukuthi njalo uma sihlangene singakhulumani sodwa kodwa sikhulekelane, sifundisane ukuphatha amakhaya. Yilokho engifisa ukuthi nilalele njalo ngolesine, ningaphuthelwa, ngoba umfazi ongalaleli olwesine uyaphuthelwa. Ngoba kulesine siyakhuleka, kulesine sifundisane amakhaya, ulwesine sifundisane umsebenzi wezandla. Unkosikazi onezandla eziyishumi akakwazi ukuhlala ngendlala, ngoba unezandla, kufanele ufunde ukwenza lokhuya nalokhuya. Ungathunga, ungakwazi ukuyowashela amanye amakhosikazi, ungakwazi ukwenza iy'nwele, ungakwazi ukwenza noma ngoma yini. Akekho umuntu osifazane ungavele ahlale nje athi ngilambile, 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 kodwa enezandla. Izandla lezi zikhombisa ukuthi unamadoda ayishumi. Awudingi ukuthi uze ube nendoda ukuze ube nokudla etafuleni. Sebenzisa la madoda ey'nzwane zakho eziyishumi ukuze uthole konke okudingayo. Wozani makhosikazi, niyaphuthelwa. Asiyihluzeni bomama, ngoba uma ungayihluzi uyophuthelwa. Kustudio 7 njalo ngolesine.
Unkosazana Nonhlanhla Mthethwa, isizalwane saseSouth Africa, ebesize emhlanganweni we-CFI eNew Jersey. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStangolo noNgoma bephethe idlalade labo elitsha.
USitangolo noNgoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Afrika imbira.
USitangolo noNgoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhuthwa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kambe luyini uthando? Bakhona abathi akulanto kuthiwa luthando emhlabeni, kodwa bakhona abanye abathi lukhona uthando. Asizweni unkosazana Musa wenkonzi Dlovu lo mnumzana Kilton Moyo oyincwethi kwezokuthandana kwabantu, bexoxa lo mnumzana Obet Dube Velo Gibbs Dube we Studio 7. UmaNdlovu usungula lingxoxo.
Uhlupho ukuthi ulimi lwethu lezinye ntindini ulove lo like basebenzisa ibaleli, so umuntu will like you kodwa akutshele ukuthi ngiyakuthanda. Umuntu will love you akutshele ukuthi ngiyakuthanda. So kuyakhathaza khonapho, ngoba uyathi umuntu usanokuhlangana la bese kutshele ukuthi uyakuthanda. Kuyahlupha khonapho
ukuthi ngiyakuthanda lokana ukuthi okwenhliziyweni kwaphansi. Uyabuya kuzwa njani la ukuthi lapha ngiyathandekayo?
Yonke into enkulu yikuthi umuntu atshengise, ngoba ukuthi umuntu akhulume nje amazwi sonke siyenelisa ukuthi umuntu uthi umtshethe ngiyamthanda kuphelele khonapho, kodwa izenzo zakho kumele ukuthi zitshengisele ukuthi umuntu lowo uyamthanda.
Siyakuzwa kakhulu-ke maNdlovu. Siyasithathe-ke ubaba uKilton Moyo. Nxa uthi umuntu esithi maNdlovu ngiyakuthanda, uyabe sijoni vele baba Moyo?
Imvelo le ukuthi abantu vele ubuntu yikuthi abantu bathandane. So nxa sesithi maNdlovu ngiyakuthanda, uyabe sitsho ukuthi maNdlovu sengikhethe wena phakathi kwabo bonke laba abaningi ukuthi siphile ndawonye.
Kodwa ngalokho liqiniso kuma umuntu uyabe ezikhulumela nje.
Uyabona-ke emhlabeni ukuthi sesilulazise ukuthandana. Kulabanye abangabe besithi ngiyakuthanda esitsho ukuthi ufuna ukulala lawe. Ngoba abantu abaningi bayathatha isexi bayenze ingani lithando.
Sesilobaba Obet Dube, ikunjalo.
Uthando ngathi mina into enye ongeke wayikwanisa engani njengenhliziyo yomuntu. Uthando into enjengomkhuhlane
uthande into ongakwazi kodwa uthande ezithanda nini kuhle kuhle ngathi mina yinto enye ngathi kangiyibonisisa ngibona ukuthi uthando yinto ekhona mina ephilayo uthando lunjengendlala ukuthi ungalamba uceda kulamba ungavela ucupha uginye udle nathi amanzi sekuphelile so into ehlala ikhona engathi ngolimi lemzini into epermanent akunanto enjalo othandweni
utho ngani kona kodwa
ngithi mina ngiyake ngibona abantwana abalabo abangelabo yise kuthiwa uyise wamyala kulesifungo sikanina kodwa watholakala unezithwele wathandana lomuntu wamthanda wambalekela yabe selungaphi uthando
lapho sizwe u-Obed Dube u-Kilton Moyo ingcwethi kwezokuthandana kwabantu lo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today esilethulela lona ebulenjini kukhasi le-Facebook ele-VOA Ndebele kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yenguqu eCasalaga Premier Soccer League ithi kayizange ithole incwadi yokukhonona evela kuqembu leDynamos kumbe kuZimbabwe Football Association ngokuxotshwa komgadli weDynamos emdlalweni weHighlanders leDynamos ngesonto. IPSL ithi kasiqondanga isinqumo esithethwe yiZifa Referees Committee ibambisanelo Philip Chiyangwa umgcini sihlalo weZifa esokuthi ba umgadli uJoel Yupopa Ntopa kwakungamelanga aphiwe lokhu okuthiwa yired card. UYupopa wangqikila umvimbi weHighlanders uPeter Muduwa baze befuqane so kuzaphela umdlalo wabo. Unompembe uArnold Ncube wapha uYupopa i-red card. IPSL ithi isinqomo sikaNompembe kasesulwa kungalandelwanga imithetho yomdlalo wenguqu. Ithi konke lokhu akuzange kulandelwe ngemfanelo ngoChiyangwa labanye bakhe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChiyangwa. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
USitangolo Nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo we-Africa ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Africa imbira.
USitangolo Nongoma kuwoza Friday ngolwesihlanu ungakhuthwa. Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza sise Voice of America ese Washington.
Wala pumilanga yeyi la pumilanga la kwela la zela yoshona nilindeni 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 wala pumilanga matu wala pumilanga la pumilanga la pumilanga yeyi la pumilanga la kwela la zela yoshona nilindeni 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 ngituzobuya
we
ngituzobuya mina
ngituzobuya mina ngituzobuya ngituzobuya mina ngituzobuya mina
ukukhanya kwezwe ngilinde umalandela sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isungula uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa. Izakhamizi zeGwanda zisola ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters ingazange ikhulumisane lazo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Salani kuStudio 7 Live Talk Milan.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.